balungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo ungasoze kuphambanise impila kahle yabo. Kodwa umphathi welizwe ngomthetho wafakileyo nawo lelungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esikuwo. Nxa bengasuthiseki ngendawo abahlala kiyo, kufanele ukuthi behambe imthethwendaba. Umthethwendaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe kumbe zamapholisa sisekelwa yisisekelo sombuso weZimbabwe. Uhulumende ubengathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini, nxa bengalitholi ihotela eyadilinga mvume ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalele. Then okwesibili, ngomthetho awula muntu ongaliswa kubana abuyele ekibo. Nxa lezi kuyizizalwane zeZimbabwe zilolungelo lokuthi ziphenduke ekhaya.
Sesikhangela ilizwe elingakwenelisa, ngabe abantu laba bahlaliswa ngapi? Kumele kube lomahluko na ukuthi abavela kweleBotswana bona bahlaliswa ngapi kuqhathaniswa lalabo abavela emazweni aphetheya?
Inkinga yokuthi silabaphathi abangelazwelo labantu. Kwamanye amazwe I think umhlaba wonke jikelele sibonile kule mthetho ephasiwe ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo, yikho ukuquarantena khona abantu. Inkinga yokuthi kwelakithi ngabantu nje abangela abenanhliziyo, ukuthi ngeke uthathe abantu uye bafaka endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona. Kuba expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera, diphtheria, leminye imikhuhlane nje thuthiwa i-waterborne disease. Ukubandlulula futhi abantu ngokuthi abavela kwele-England abavela kwele-Botswana asonto ivunyelwe emthethweni. Isekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonokho. Kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga, ungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga. Kodwa lo lalo kwelamalungelo akhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi umthethwendaba uyedeclare ukubana izinzo zikahulumende lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso lelizwe leZimbabwe.